kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka-25 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
this injustice of sanctions on our nation, our people, and on our economy cannot continue. Enough is enough. Remove them. Remove these sanctions now.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo.
So ungaphela ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambise ezi-3G. Yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandikwelizwe abayithembile ehulumende khona ikho besebengazobakwanisa babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Egwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima ubudalwa izijeziso zomnotho lezi. Ku-Water Friday kuliviki sixoxa lejaha elisakhulayo Bright Moyo odume ngegama lokuthi Bry icula umdumo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo. Utsho lokhu embuthanweni wengcosana yabasekeli bezanu-PF abaze emkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Sports Stadium abathwalelwe ngamabhasi bevela ezigabeni ezehlukeneyo. Ukusenjalo abasekeli bezanu-PF kobulawayo babambene labanye babo ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe bafola besiya enkundleni ye-White City betshengisela besithi zesule izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okumelana lezijeziso lezi ethi zenza babuse nzima.
Umongameli ubebonisa abantu nge-practical things ezi-affectiyekileyo amakampani aphakathi kodubo ngenxa yama-sanctions ende lobuhlungu esiphakathi kwabo njengelizwe mntanami.
Elinye njalo ilunga leZANU-PF Politburo umnumzana Absalom Sikhosana uthi vele lakudala abamhlophe babelocuku ebantwini abamnyama bebenza izigqili.
Into yona leyo ukuthi akumangalisa amakhiwa wasiqandi bafisa ukuthi ngasiyafa siphele basale bona ukuze bazohlala emazweni ethu.
Isikhulumi sebandla leZaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usenga ezimithiyo ngezijeziso zomnotho.
Umnangagwa leZANU-PF babhizi baqamba amanga ngendaba yama-sanctions angekhoyo. Lokhu bekwenza ukuze bevale ukwehluleka kwabo asokusegcekeni osokukhanya konke umuntu uthi ezibonele since 2017 ngoNovemba.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukutshengisela kwabantu lamuhla yikuchitha isikhathi lokudlalisa imali yesizwe.
Alukhana vele ukuchitha isikhathi lemali imali kaZulu. Into ekhona ukuthi abantu beMathebeland vele yibo abakuma-sanction. Ngakhayela empilo kutshengiswe sobala ukuthi abantu abanika imisebenzi bavela phandle kwendawo yethu ngabantu esingabaziyo. Abantwana bethu beswela izindawo zokufunda
Namhlanje ilizwe belilekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF ngamazwe athuthukileyo esola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu usephula amalungelo oluntu lokunye okuningi okumele kuguqulwe andubana zesulwe. Ngemva kokufola abantu bathole njalo ithuba lokubukela umdlalo webhola phakathi kwe-Arnela ne-Kazmine. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo eGwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho ezetheswa amanye amalunga ebandla leZANU-PF. Iningi labakade besenkundleni yePhelandaba Stadium bekungabafundi. Abalutshana abakade bekhona bathe amazwe angentshonalanga kumele esule izijeziso lezi ukuze kube le ntuthuko eZimbabwe. Walbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Laloba uhulumende weZimbabwe ubenqume ukuthi lamhlanje kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokuyatshengisela ezitaladeni ekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho. Iningi labantu kuleli dolobho lizihlalele ezindlini, kwada abanye baqhubeka ngemisebenzi yabo ensukwini. UZulu weGwanda uqale ukutshengisela esuka phakathi kwedolobho esiya enkundleni ePhelandaba lapho abuthane khona. Usomabhizimusi waleli dolobho uMnumzana Raymond Mawuba uthi lezi zijeziso sezidala ukuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe bengathandi ukuzosebenzela elizweni.
Ungathola-ke umuntu ofuna ukuzoinvesta eZimbabwe lapha kuya kumenza ukuthi khona engayibe umuntu lwana okhululekileyo ukuthi ezwe zibhizinisi ngapha ngoba uize zotha khona kulama-sanctions.
Amazwe akhathazekelwe ngumnumzana Desmond Kala owesigodini othi lezi zijeziso kumele zesulwe.
Phazamisa kakhulu makhosi entweni yonke nje ethi esiyenza kuyasiphazamisa kakhulu emasansi nxa kungekasoka bona sireserve singaphila ngcono.
Abanye abaphatheke kulokhu kutshengisela abafana lo nkosazana Treasure Moyo bekusobala ukuthi basemnyameni ngalolu daba.
Wa udaba lwanamhla lungani ibonani ukuza kuba ngcono ezintweni ezijini eziningi njengokuthi nxa usathi uyazifuna ukuya mesinya sitawoda impahla uzothwala lokhu akuphumi lokhu kunjani njani kodwa sibonani sesizakuthola kuhle sizichaphele kuhle. Lokuthi engeke kwelinye ilizwe besingane asihambi kuhle kodwa kusho ukuthi sesizahamba kuhle emazweni.
Umnumzana Josphat Mzaka ophatheke kwezombusazwe uthi izijeziso zomnotho lezi azilani le ndubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe.
So ungakhayela ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezitredini yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandikwelizwe abayithembile ekhulumende khona yikho bengazuza kwasi babisa imali zabo lapha bazokuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Izakhamizi zeBedbridge lazo zitshengisele ngokufanayo njalo kubikwa lo mbuthano ungenwe ngunobhala jikelelo webandla le-African National Congress umnumzana Ace Mahashula weSouth Africa kanye neziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa umnumzana Obed Mpofu lo-Abed Nkoncube. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abed Ncube.
Okwamanje sesilethulela udaba lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eleZimbabwe kungelamgoqo. Ubekhuluma lokhu-ke embuthanweni lapho obekule ngcosana yabasekeli bebandla leZANU-PF abaze kulo umkhosi. Asizweni uMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abantu baqale ngokuhlabela ingoma yelizwe yalandelwa nge-SADC le-African Union embuthanweni obuse-National Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu kizo zonke inhlangothi.
This injustice of sanctions on our nation.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele, mazesulwe lezi jeziso khona manje. Khona ukuthi kuyabekwa imigoqo elikhuni ifakelwe ilizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ngalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lezi jeziso.
This is the basis on which we say enough is enough.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulomkhankaso elwa ngabenhlanganiso yeSADC. Umkhokeli wenhlanganiso yamakholwa esiMuslim eZimbabwe, eSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Duwa, ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela, uMnumzana Victor Matemadanda, uncome isinqumo esithethwe yiSADC ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe loba yonke eyithiwa into yeZimbabwe.
UMatemadanda uthi zingesulwa kuzakwenza benelise ukulwisana le nkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwani ebantwini, i-corruption iyathi ivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba sesilwa le corruption.
Kwasekelwa ngumphathintambo ogatsha lwezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo, uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osole kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla leZANU-PF umlando wokucatsha ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila kodwa ama-sanctions yi-corruption. Laqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathintambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uProfessor Mthuli Ncube, laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli bemele ikhulumile sinothi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit lines okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu, abantu babe lemisebenzi, kube le-job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Africa abagoqela owe-South Africa, uMnumzana Mphakama Mbete. Omela ilizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Annie Khumwenda uthi seziphazamise inhlalakahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso uNkosazana Salingoni uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso yeSADC umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eleZimbabwe. Lumkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyetheswa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla leZANU-PF njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni yeNational Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni yeRobert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathintambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo olwe-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona ngabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abeZANU-PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Sports Story kanye labeZion Christian Church, abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba lunye kwele-South Africa, amalunga ebandla elibusayo le-ANC ndawonye lezizalwane zeZimbabwe, ikakhulu abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele esigodlweni someli weMelika lemahofisini e-European Union ePretoria. Labo bekhuthaza ukuthi kwesule izijeziso zomnotho ezetheswe iZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abedlula kancane ikhulu bafika esigodlweni someli weMelika lese-European Union bengasadlanga nkotshana besithi abasafuni kuzwa ngezijeziso ezetheswe eZimbabwe. Isikhulume sebandla le-ANC uMnumzana Dakota Lehwete uthi lezi zijeziso ziyikugqamukela kulungelo leZimbabwe lokuzibusa.
They must not decide with bad decisions about Basha Zimbabwe. That's why she has tried to go to America, she has tried to go to Europe. Would you please come sanction up there?
Unkosazana Martha Shumba, wenhlanganiso Coalition Against Sanction in Zimbabwe, wethesa isijeziso lezi umlando wokubangela inhlupho eZimbabwe.
To the USA, to the EU, and to Britain, ngithi ama sanctions mawahambe. Thina njengama individuals, we are the ones that are affected.
Leyi into ecizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube.
Ama sanctions asibulala kakhulu ngoba manje sicina sesivalekela kwamanye amakhandi. Sifike sifutise sengathi siyawahlupa. Kanti lathi sokunzima ngale.
Kodwa incitshi kwezombusazwe umnumzana Zenzomoyo ukuthi akusiqiniso ukuthi izijezo zomnotho yizo ezibangela inhlupho zeZimbabwe.
Umkhono weZimbabwe ukahle kahle wona awumiswanga ngama-sanctions. Umiswe ngomumo welizwe, umumo wezepolitiki labantu ababusayo. Up until kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ya, izinto sezistable eZimbabwe, yikho lapho abantu abazabuya bezo-investa khona.
Ngosenjalo isiphatha amandla ze-ofisi yeMelika le-European Union zemukele ugwalo lwezikhalazo zabe betshengisela laba, kodwa abazange bathande ukuphawula. Kodwa bebetshengisela bona bathi abasoke bathule zize zesulwe izijeziso. Nelestudio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Abantu beBotswana kabazange benelisi ukutshengisela lamhla besekela kwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zeZimbabwe. Lokho kungenxa yokuthi impumela yokhetho kulelo lizwe liqhutshwe ngolwesithathu iphethe ukuvalwa lamhlanje. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHebron.
Ngemva kokuba umanyano weSADC uvumelane ukuzaba lokutshengisela kokusekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe, iBotswana ayenelisanga ukulandela amanye amazwe ngenxa yokhetho olukhona elizweni. Abe-ofisini yomeli weZimbabwe eBotswana bathi bekungeke kufezeke ngoba eleBotswana belingela hulumende emalangeni asanda kudlula. Inkokheli yeSADC yavumelana ukuthi kumele amazwe enhlanganiso le afake amafutha emazweni angentshonalanga ngendlela ezithile okufana lokutshengisela ukuze kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa abathile eZimbabwe. Kusenjalo iqula leSADC elikhokhelwa ngudokotela Sibusiso Moyo ebelinanza ukhetho eBotswana lithi lolu khetho kade lukhululekile njalo lungelabuqili.
Umumuzi ombusazwe ngaphambi ngesikhathi langemva kokhetho kade uhlalisekile njalo ulokuthula. Lokhu kuyancomeka. Sibone njalo ukusebenzelana ndawonye phakathi kwamabandla achiyeneyo aphikisanayo bedlelana ngokungenelana imihlangano yokukhankasa kungela ukukhuthana.
Kodwa umoyo uthi eleBotswana lingathuthukisa ukufana logwalo lwabavotayo ukuncintisa kwabafazane kukhetho kanye lokuthi amabandla azombusazwe anikezwe imali nguhulumende. Le yimbono njalo ephume ukuqula lenhlanganiso ye-African Union kanye le-Electoral Commissions Forum of SADC Countries labo abathi ukhetho belukhululekile kodwa kulokuthile okumele kulungisiswe. Ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, yilo elinqobe kukhetho liphumele izihlalo ze-38 kukanti amabandla aphikisayo wona ethethe izihlalo ezilithumi lasitshiyagalolunye i-19 eziseleyo. Omunye oyisizalwane seBotswana ovote ngolwesithathu uSindiso Sibanda uthi uyajabula ngempumela yokhetho.
Yikho sekucelileyo, yikho sekuvoteleyo, yikho sekutholileyo. UPresident Masisi ngumunye njalo ngumuntu okhanya ele focus owazi akufunela ilizwe leBotswana. So sijabulela impumela ezaba khona kweminyaka engu-5 le esesihlalweni sakhe.
Ngokubunjwa kwahulumende omutsha eBotswana yena okhangelelwe kuZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kwele Botswana.
Ukusenjalo, abanye basekela umkhankaso wokuzama ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho, kodwa abanye bathi ukutshengisela emgwaqweni emazweni akumanyano weSADC akusoze kulungise inhlupho ezibhekane leZimbabwe. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasekela umkhankaso lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF owake wamela indawo ye-Insiza South edala lephalamende.
Sifuna ukuthi lathi sisenze njengabantu abamnyama, hayi lokho esikwenziwayo ngamanye amazwe anjengabo-Britain nabo-America. Ngathi kunzima ukuthi siqhubeke siya phambili ngoba beyibo abasipha ubunzima obukhona, ayisho ukuthi sesiyekile ukubusayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Hapikiso Mohorosi Nare ohlala esabelweni seMatabeleland South.
Le nto azoyishutha abantu bekhaya bona bephiliswa yini. Abantu babe nokho bekhala bethi hayi izijeziso zingasulwa. Awusajeziswa bona abantu bezana, sowujeziswa wonke umuntu osilaphana ekhaya.
Umnumzana Mthokozi Sinyoni odabuka eZimbabwe ohlala kule Botswana uthi kahambelani lokukhulunywa unare.
Isikhetho senyotho asingakhutshwa ngoba umnaba uyathi ulala.
Lawuzi.
Yasebenzisile, sizayishila bangaze balungise. Kuthi izinto ezifunakalayo bazazi bona ukuthi kufunakalani lokho kuzama ukucaca nje kuphela ngomukuvika ngomunye.
Kodwa umnumzana Hloniphani Moyo ohlala eNtebe eKwanda South kavumelani laye.
Sokwanele ukuthi abasuse lezi zijeziso ngoba kahle kahle sokungaze kuthiwa mhlawumbe ezenzela abantu bezani, but at the end of the day uma usubheka usubona ukuthi into elekayisathinti muntu wezani kuphela kodwa sithinta uZulu weZimbabwe jikelele.
Ilizwe leMelika lithi asikafi isikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso lezi. Umnumzana Matthew Harrington, umsekeli kanobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika, uthi ilizwe leZimbabwe kumele lilandele okufunwa ngeleMelika nxa lifuna ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
There's a second category of targeted sanctions, financial sanctions, focused on individuals that have been determined over the years to have played a negative role in the undermining of democratic institutions and processes.
Kulalokho kubizwa ngokuthi izidera okungakasebenzi, okunye njalo izijeziso ezafakelwa abantu abancindezela uZulu. Singafisa sibili ukuthi sibe lobudlelwano obungcono lelizwe leZimbabwe. Siyananzelela ukuthi kukhona okunye osokuguqukile kweleZimbabwe. Kodwa kunengi okumele kwenzakale nxa befuna sidlelane labo ngendlela ephezulu.
We would welcome a better relationship with Zimbabwe.
Ngesikhathi kubusa umuyi u-Ian Douglas Smith, uhulumende wayelungisa impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuvimba izijeziso zenotho ezazilakho ukubhidliza umnotho welizwe leRhodesia. Unkomo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqakathekise ezokulima ukwenzela ukuvimba umonakalo ongenziwa izijeziso zenotho.
Okufanele ukuthi effort yethu yonke, imali yethu yonke singabe siyithola ingaba yileyana enza ukuthi abantu baphile, ngoba sesilama-irrigation ukuthi abantu bangafi ngendlala. Sibe sesikhangela futhi ukuthi silama-minerals ethu esingabona ukuthi khona lawo asetshenzwa ngendlela enhle.
Kubikwa ukuthi kulabanye abantu abafakelwa izijeziso lezi abasebenzisa amakampani abanye abantu ukwenzela ukuthi bathenge kumbe bathengise impahla abayifunayo kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 seWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ngokwesenjalo, umanyano we-European Union namhla unikezele eZimbabwe izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i-$60 million eyokuthuthukisa inhlelo zempilakahle lokunye. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele umanyano lo ihlombe ngokuthi usevumele ilizwe ukuthi lithole uncedo ku-European Development Fund. Njalo uthe lokhu ngeyinye indlela yokuqalisa ukususa izijeziso, kodwa akulicacanga ukuthi lokhu kungabe kusitsho leli inyathelo. Ibandla elibusayo leZANU-PF lisola umanyano lo kanye lelizwe leMelika ngokwethesa inkokheli yalo izijeziso elithi zibangela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngakwelinye icele leMelika lilokhu liveza elithi bufakazi obokuthi eliZimbabwe yilo elizokhela amalahle ekhanda kwezomnotho welizwe, hatshi izijeziso. Ukuhlaziya lezi izehlakalo, sixoxa nomfundisi Angliston Svanda olwela ilungelo loluntu.
Indalo leMelika kalizange lime ukuncedisa entweni zempilakahle, entweni zemfundo, entweni zokuqeda ubuyanga. Bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system. Kodwa-ke akulalizwe eseleke lathuthuka ladivelopha laba yiseluko laso ama-first world countries ngenxa yokunika uphiwa uncedo ama-donation. Siyabonga ama-donation amahle, kodwa ukuthi kucedwe i-corruption, ukudlwangudlwa okugwelegwele, bese kuphindwa kususeke lezi jeziso zomnotho ezamabhizinisi zithuthuke kahle zingelamgoqo, yikho okuzaceda uhlupho loZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha, iwine ithenda, kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani yikucatshelana ngomunye kwamahlela amabili. Uveza sobala ukuthi iMelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo. Uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika bonke abala kuthembeka kulolu daba. So kusitshengisa sobala ukuthi thina abantu bakhaza sicela sihluphela ngezovu ezimbili ezilwayo zivanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yesekunda kulento ezilenge ezithiwa kazishandelwanga sikubona kuyinto eyerongo esiyisolayo. Kanti njalo futhi ikhukampani yeMelika layo kayinalungeli iMelika layo ukuthi izosibuza ukuthi wayelina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancutha lowo yikungenela kuma-internal affairs yama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sicela sigijinyiswa, abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono, abanye labo ngapha beMelika labo besigijimisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilani lezinto ezinjalo, kodwa sicela sesihlupheka sihlukuluzwana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayabuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezimbiwayo lento njalo. Sifunayo ukuthi sihambe esibhedlela silatshe sithole isinkwa esichiphileyo, sithole amafutha asala achiphileyo, siphile nje impilo esimpu, yikho thina esikufunayo.
Lo umfundisi Angliston Swanda olela ilungelo loluntu sixoxelaye esegweru. Namhlanje kuhlelo Woza Friday umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo wazakala ngokuthi nguBrian njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda.
Get a production, it's Pride. You know, yeah.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetsha isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedensol.
Ibizwe lami engisebenzisa esteging ngoBry, spelling B-R-Y. Lama album angu 6A esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa ngupule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu The Way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje sinayelabe ngokuthiwa with Tears of the Sun.
Yeah, one chain is a shadow now. Yeah,
ucula ekhonale majondeni uBry lapho kulenkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ukucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospital, ngafunda iprimary eMajonda Primary School, eGwanda iSecondary ngayifundela eGwanda Government. Ndeni ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisi sikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Ndeni recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona bafuthe eGwanda njalo okuthiwa nguNSTP.
Sibonge ke uBry yena ebesitshela ngomculo wakhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, iyalandela i-Live Talk lapha isixoxa khona ngalo mkhankaso wokufola kwenziwe lamhla elizweni kusolwa izijeziso zenotho ezetheswa elizwe oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlangangi khonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda neku
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.